Usomabhizimisi uDavid Moyo olama nkampani yakhe edolobheni lakoBulawayo lasedolobheni leGwanda uphathise iqembu leStreet Set ngempahla egoqela amakawuso okuvunula nxa lidlala ibhola. UMoyo uthi amantombazana kawatholi usekelo olwaneleyo njengabafana, yikho yokubone kufanele ukuba aphathise iqembu leStreet Set.
Abantwana abangamankazana isikhathi esiningi balesifiso sokudlala ibhola, but kabala abantu ababasekelayo. So sahlala phansi nemanagement sakubona ukuthi asincedise nini abantwana laba abangamankazana. Sathenga ikhithi, sabanika, sathenga la ma-pads angakwana 20 sets for each umntwana ngamunye ngamunye.
Iqembu leStreet Set labunjwa intatheli izindaba uLimangena njalo lidlala kusigaba seSouthern Region Women's Football League lisebenzisa inkundla yesizinda. UMoyo olezitolo ezithengisa ukudla lezigayo edolobheni lakoBulawayo laseGwanda useqhathe amanye amankazana adlalela iqembu leStreet Set ukuze bengagcini beyekela ukudlala ibhola njengoba bengatholi iholo ngokudlala kwabo.
Umntwana wesilisa uzathola kuyukuthi angathi uyadlala isport abantu baphanga bemsapoti ukudula umntwana oyini oyinkazana. So thina sikubona ukuthi kasiphathisaneni abantwana besintu abangamankazana abesintwana labo labo bephumelele emdlalweni yabo.
Inkampani yeFalgen Enterprises ithengele iqembu leStreet Set ama-uniform amabili, njalo enye yakhona ngebomvu elombala olithanga kuthi enye yakhona ngemnyama elombala omhlophe. Iphinde yabathengela njalo lamabhola. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.